yondisi linitalo na kawande.
So kuizika atisenda baku VOA Ndebele.
Namukela ku Studio 7 ngomvulo ekuseni mhla ka 13 kuLwezi 2023 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje.
Singakhangela ukuthi uThabani Masara asikwazi ukuthi uye ngaphi, ukuthi wathathwa ngobani and bamthatheleni zalithi kuyini zelethi. Iyalisifunane ukujumbela abantu.
Ibandla le-CCC lithi likhathazeke kakhulu ngokuthunjwa kwelunga lalo uMnumzana Thafumane Masaya, yena olokhe engazakali ukuthi ungaphi.
Leyo bona sokukhulunywa ngayo nge-RTDS, imali ongekuyidinga ukuthi mina ngiyithole ngolwezi ngithi angiyigcine ebhange ngizothenga ngayo nomfalakazi, imali ephephukayo.
Izisebenzi zikahulumende zamukela ngemibono ehlukeneyo indlela umqhatshi wazo athi uzaziholisa ngayo imali yebonus kuyonale inyanga lelandelayo ezaphiwa lezinduna. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Ibandla le-CCC lithi likhathazeke kakhulu ngokuthunjwa kwelunga lalo uMnumzana Thafumane Masaya, yena olokhe engazakali ukuthi ungaphi lokuthi uyaphila na. Leli bandla lithi uMnumzana Masaya ongumfundisi uthunjwe ngabantu abakade behamba ngemota yelunga lebandla le-ZANU-PF uMnumzana Scott Sakhuphwanya eMavuku ngomgqibelo. Sehluleke ukukhuluma loMnumzana Sakhuphwanya phezu kwalolu daba. Omunye othunjwe loMnumzana Masaya, uMnumzana Jeffrey Carlos, utholakale eShamva. Ukwensukwana ezedluleyo kuthunjwe ilunga le-CCC elimela abatsha edale lephalamende uMnumzana Thakhutswa Nkatsiwore ngabantu ababehlome ngombhobho wohlobo lwe-AK-47. Lanamuhla kula muntu osebotshiwe phezu kwalolu daba lanxa nje bebikwa besazakala. Umthungameli Inkomo Studio 7 uxoxele siphathamandla se-CCC eMelika uMnumzana Thembu Muringayi ngalolu daba.
Indaba lezi ziyasivisela emuva njengabantu beZimbabwe. Esingakhangela ukuthi uThabani Masara asikwazi ukuthi uye ngaphi, ukuthi wathathwa ngobani and bamthatheleni in a peaceful country enjengeyethu. Ukuthi ma mina xabana ngendaba zepolitics yikho sebethunja abantu. Sabona futhi uNkatsiwore ethathwa the other week, bamchiya elimele somewhere along the road. Hayi, into leyo kumele abantu beZimbabwe bonke sihlale phansi sibone ukuthi singawuhambisa njani, ngoba sezwa uNangagwa esithi yena uba uMnangagwa esithi yena they are the police, they are the CIO, they are the soldiers, they are the judges, they are everything. So mabe everything kumele bebe le responsibility, ngoba siyakwazi ukuthi abantu beZimbabwe they are entitled to a freedom of association, a freedom of political dispensation. Ma mina ngirepresenta i-CCC, wena urepresenta iZANU, that is no reason ukuthi unyamalale or ukuthi abantu bekuthunje ngendaba yokuthi uxabana ngabantu ngendaba zepolitics, ngoba sibantu banye anyway. We come from the same people. So khonoko kubuhlungu, ngoba siyakwazi ukuthi itaitza mara laka test asikwazi ukuthi wayanga. Siyakwazi ukuthi konke lokho kusikhumbuza ngendaba zeGugraund, abantu babe jikelwe eBhalagwe lamanye ama-mines angakaqedakali laka test. So into le sithi abantu bona leba abamthathileyo ukuthi hayi baforward, shiyanani lakho lokho, ilanga lizaphuma one day konke kuvezwe lokho. And wena ma usetshenziswa ukuthi uthunje abanye, hayi ilanga lakho lawo lizafika. I-election yaphela mhla ka-23, iZANU ayiwinanga. Lokho abakuyenzayo ukukwethisela abantu, betshaya abantu sezwe egudu ivike eliphelileyo, kuthiwa kutshaya ukwalimazwa abantu over 19. Sithi why abantu bahamba bayalwela inkululeko le-freedom eZimbabwe. So hayi lokho kuyesabisa.
Lilethemba lokuthi uzatholakala yini uMasaya njalo amapholisa abophe labo abamthumbileyo.
Ukuthi iZimbabwe government iza sinceda ngokubopha bana laba abantu abalokhe becha abantu, bebulala abantu, belimaza abantu, angiboni. So kumelele ukuthi abantu sonke beZimbabwe sihlale phansi sibe le way forward. Ngoba sibona ukuthi izano isihlulekile ukubusa elethu ilizwe leZimbabwe. Lakathe sisehlekwa ngabantu beSouth Africa besithi siyanuka amakhwapha. Hayi, asibambaneni Zimbabweans, sikhiphe izano le lomnangagwabo.
Lo ngumnumzana Tim Moringai, isiphathamandla se-CCC eMelika. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule, yena olandule ukuthi ibandla lakhe lilesandla ekuthunjweni kwamalunga e-CCC.
Angiboni ukuthi izanu PF yabikwenzelani khonokho. Njengoba siphuma nje ekhethweni, izanu PF iwinile i-election. Iyabifunani ekuthumbeni abantu. Angiboni ukuthi imisebenzi eyenziwa izanu PF le. Le imisebenzi efana le yakuqala mhlawumbe. Liyana yalabana abantu okuthiwa hey ubaba chathile abanye banjani yonke into enjani kungani izinto nje zifuna ukuthi zingcolise uhulumende weZimbabwe kusenziwa nje ngabomu kodwa ke ayi asikuchiyene ezandleni zamapolisa bacubungule bephumele ukuthi kathi sibili ukuyikho sibili yikuphi ikuthi nje mina ngibona ngani wona amapolisa alokuyethisa kakhulu entweni lezi ngabe kuthiwa kaye kethisi ngabamele esebenze kuphume sibili impumelelo etshengisayo ukuthi ba ukuthi lokhu kwenziwe ngubani ukuze ungahlali kusenzwa izinto zokuthi kugcine kungcoliswa izano PF kungcoliswa uhulumende wayo ngezinto ezenziwa mhlawumbe ngabomu akulandelele ukuphuma sibili ukuthi kanti imisebenze nale emibi kangaka iyenziwa ngobani kanti yona izano PF njoba ngisitsho ngomu ukuthi sesithumekethweni iyabifuna ukuthi yenzeni ngakona izuzane ngako kona ukuthi kuthi abantu banye bayacatshiswa nxa kuthiwa kucatshangele ukuthi yiye kwenzayo inambondi ambondi izano PF kwenzayo lo mbona kulo sanda esithile isanda sokuganga singabe sikhona isekutheni singcolise uhulumende wezano PF
kunsukwana ezedluleyo baba Gawule sibone kuthunjwa elinye njalo ilunga le Triple C umnumzana Dakudzwa Ngaziwore olilunga ledale lephalamende ethunjwa ngabantu abahlome ngama AK-47 kodwa lalamhla lokho akula muntu osebotshiwe amapolisa singathi ayawenza yini umsebenzi lapha kumbe njengokutsho kwe-Triple C akula lutho alwenzayo ngoba le imisebenzi yabezomvikela abakahulumende i-state security.
Mina into engingayitsho yikuthi into le yayiqala eZimbabwe ukuthi yenzakale elizweni leli isenziwa ezinye zakhona izinto sezithe zacutshungula zatholakala ukuthi zenziwa ngabomo kusenzelwa ukungcolisa uhulumende weZANU PF kodwa kungasenani. Into engayiletha mina engayinika umlando ibandla lezano PF lohulumende ukuthi kabazame ukuthi kathesi bacubungulisise kuhle indaba zenezo ukuthiwa abantu bathunjiwe abantu bathunjiwe kubonakala ukuthi athi ngubani okwenzayo khonokho isandla senezi sitholakale ngale isandla sakhona singatholakala sijeziswe ngendlela ebalulekile kakhulu ngoba isandla lesi silokuganga ukuganga kwakhona kuyukuthi singcolisa yena uhulumende weZANU PF isandla lesi isandla esingcolisayo akulandingeke kutshona kuthunjwa abantu la even lokhetho nxa kwakuthiwa kwakulungiselela ukhetho ukuthi kumbete ukhetho seludlulile iZANU PF iwinile i-election so abantu babethunjelwe ukuthi kwenze njani nxa kuyukuthi kulokhu kuganga okwenzakala kule sandla esilokuganga phakathi sisenzele ukuthi kungcolise uhulumende weZANU PF akudingakale kutholakale ama-state security agents kakudinge le amapolisa akudinge khonoko bakuthole besekujeziswa laba abayenza khonoko.
Lo umnumzana Belief Gawule, ilunga leZANU PF, obexoxa ecingweni noNtungameli Nkomo weStudio 7.
The Voice of America,
izisebenzi zikahulumende zemukele ngembono ehlukeneyo indlela umqhashi wazo athi uzaziholisa ngayo imali yebonus ezaphiwa lezinduna lezinye inkokheli zomdabu kuyona le inyanga lelandelayo. Isiphathamandla senhlanganiso yezintsha umnumzana Sifiso Ndlovu uthi leli linyathelo elihle.
Uhulumende utshengise ukuthi uyajabula ngobuciko lokusebenza kuhle kwezisebenzi zakhe ngakho engathandabuza ukuthi azinike ibonasi. yebo kambe ibonus le ikunye kavili ukuthi oqala abasebenzi bonke bazathola i 50% ingxenye yebonus yabo ngo November kuthi enye ingxenye bayithole ngo December. Lokho kube indlela engcono okwedlula eminye iminyaka lapho uhulumende ubebandlula khona izisebenzi zakhe aqale ngabanye abanye basalele emuva. Kuhlaba abasalele emuva bayitholele imali isithethwe yadliwa phela ikukhwela kwentengo zempahla kanye lemisebenzi ekhona. Ukwenela ivele yona imali kayeneli. Okokuqala ivele yona imali eholwayo iphansi. Kanti ke lanxa uyiphinda usithi ibhonasi uyingezelela isala nje ichile isikhadlanyana esifuna ukuthi sigcwaliswe ngenye njalo imali. Yikho ke ukwenela kwemali kuya ngokuthi kathesi izisebenzi zona zivele bezihola malini. Kuthi ke hayi singaza ke sixhumane lokuthi izinduna ziphiwe kumbe hatshi. Kanti ke maziphiwe kulokho kulilungelo likahulumende lokuthi abone ukuthi izinduna zona uziphatha njani. Akusiko kwethu singake sakusola ngoba labo bengabantu okumele bathole ukuphila elizweni elivele liphakathi kwenkinga ngezomnotho.
Lo mnumzana Sifiso Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso yezinta elwela amalungelo ababalisi. Siphinde saxoxa lo mnumzana Themba kuye moyo obona ngokwethulwa kwembiko kunhlanganiso elwela amalungelo ababalisi AARTUZ. Yena othi ngabe imali le eyebonus bayiphiwa kanye kulokuthi bebe beqetshunelwa.
Okusethusayo ukuthi uhulumende uthi uzayiqamqamula ibonus leyo ingxenye yayo abantu bayithole ngolwezi enye ingxenye bayithole ngompalakazi. Lokhu sikubona kuyindlela yokuncindezela izisebenzi ngoba sikhangelela ukuthi umholo nxa ubuya okanye umuntu uyenelisa ukuhlela phecelezi ukubudget abone ukuthi izinto zami engizifunayo yilezi imali engiyitholileyo yileyo iyenela yini ukuthi ngithenge. Bese sibuya sikhangela ukuthi leyo bonus okukhulunywa ngayo nge-RTGS imali ongeke uyigcine ukuthi nxa ngiyithole ngolwezi ngithi angiyigcine ebhanga ngizothenga ngayo ngompalakazi. Siyazi ukuthi imali ephephukayo kusiyafika umpalakazi imali oyithole ngolwezi iyabe ingasathengi lutho. Uhulumende kumele akunanzelele ukuthi izisebenzi lezi zisebenza nzima zivele kazikhohle. Zithi nxa sezithola ithuba lokuthi zithole imali engazincedisa ekupheleni komnyaka uhulumende abe seziphatha budlakadlaka nangokuzihlelela ukuthi imali le engilinikeza yona mfuna ukuthi liyisebenzise kanje. Kuvele kuyimvama ukuthi uhulumende uyasincindezela, seze sincindezela la ngendlela okumele sithole ngayo ibonus.
Siyabona njalo lokuthi lezi nduna nazo zizathola ibonus. Singathi linyathelo elihleleli yini nxa ulingavumelani lakho konke lokho. Lithi ngabe uhulumende wenzani?
Okubuhlungu ke kuzisebenzi ukuthi imali leyo enikezwa amakhosi omdabu inengi kule yezisebenzi. Indaba sithi inengi bayayithola imali yabo iyisigaqa. Sikukhangela kukabilo kwizinto lokhu. Njengoba uhulumende elokhu ebhizi ngokhetho uzama ukusebenzisa amakhosi omdabu ngokuwathenga ngebonus ukuthi amncedise ukukhankasa. Amakhosi omdaba lo msebenzi wabo abawenzayo esiwuhloniphayo esiwukhwabithayo ngoba imvelo lamasiko kugcinwe yibo.
Lo mnumzana Themba kuye moyo isiphathamandla se-ARTUZ inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi bemaphandleni. Iphephandaba leThe Chronicle lithi iqembu lesizwe lama-Warriors lifikile namuhla ekuseni eRwanda lapho elamukelwe yizisebenzi zesigodlo seZimbabwe lalabo abahamba phambi kwabo ngeviki edluleyo. Iqembu leli lizakuya liseKigali ukuze kufike kusasa lingakayi eButare lapho elizadlala khona kumncintiswano we-2026 FIFA World Cup lincikelana leleRwanda mhlaka 15 leleNigeria mhlaka 19 kuyonale inyanga. Iphephandaba leThe Herald lithi eleZimbabwe likhangelelwe ukuthuthukisa inzuzo etholwa kokwenjiwa emigodini yelizwe okugoqela i-iron le-lithium ngesilinganiso esingamachumi amabili lanhlanu ekhulwini i-25% ukwabala amanye amazwe. Singakangeni esigabeni esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ibuthole Israel lithi lizaphathisa ukuhlenga abantwana esibhedlela esikhulu seGaza eseAlshifa lapho osokulengxaba ngxoza ngesikhathi imiphakathi kwele Israel leHamas iqhubeka. Isikhulumeli sebuthole Israel uMnumzana Daniel Hakari uthe isibhedlela lesi asihlaselwanga njalo abantu bayangena bephume kuso. Uthe abasebenza esibhedlela kusasa bazakhalaza ukuthi abantwana behlengwe besiwe kwesinye esiphephileyo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kwezemidlalo uGolden Dube owayengumdlali weqembu leAmaZulu uthi abaqeqeshi bakulezi insuku balomlando wokufundisa abadlali abasakhulayo ukuziphatha ngendlela eqondileyo kulomsebenzi. Intatheli izindaba yethu Joseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UDube uthi kuqakathekile ukuba abaqeqeshi babe lobudlelwano labazali kanye lababalisi babadlali abasebenza labo ukuze abadlali labo bengatholi ithuba lokuba yizigilamkhuba.
Thina kumele coach singafundeli ukufundisa umdlali ukukontrola ibhola nokuphasa, siphinde sibafundise ngempilo okuthiwa ngama life skills angithi. And then sikhonapho nga ukhocha ama juniors kuqhakathekile ukuthona ube uvisitor umntwana lapha hlala khona, uvisitor umntwana lapha afunda khona, ngoba khonoko kokuthathu kungakuhlanganisa kuyancedisa ukuthi ube wazi umntwana lowo kuyini akwenzayo if ungalaye wena coach, if engibo abazali bathini, if abazali umntwana engekho esasesikolo yabesikolo bathini, and then singakuhlanganisa khonoko kokuthathu singanqoba lento yama drugs.
Udube uthi udubo lwezidakamizwa dale kuba izinga lomncintiswano phakathi kwabadlali liyehlela ingasafani lakudala.
Ngesikhathi sisadlala thina ayi competition yayinkulu kakhulu, ngoba ngiyakhumbula kwesinye isikhathi ngake ngahamba kuma juniors Highlanders kubhabha, ngafika hey ngathola sibili lami ngayithuka ngingakali khaba ibhola, yikho ngagcina sengisiya kumdala ama juniors ayengaka Ernest Maphepha onguye wasishiyayo. Kodwa ayi competition yakuqala yayinzima sibili, because ngesikhathi ngisadlala kwakulabo Ronald Sibanda, uNkosana Gumbo, oMercedes Sibanda, owilat Khumalo. Kodwa lapho engangikhona ku AmaZulu lami ngangicomfortable because I was captain for that team until I handed it to Ferdinand Mashindalo before I went to South Africa.
Udube owaziwa ngegama elokusoma elithi Yellow udlale waphinda njalo waqeqetsha emazweni abalisa eZimbabwe, South Africa, Lesotho kanye leSwaziland. Njalo uthi abadlali bakweZimbabwe baletalenta elimangalisayo.
Thina lapha eZimbabwe italenti ikhona, into esibulalayo ngama facilities, ngoba ngale uzathubuka i facility ivele ibe advantage kulabo abatrenayo. Thina sithi sibuya lapha sitrena lapho kungalatshani, sebezidlala egroundini esiyibiza sithi kusesikwakweni. Kodwa hayi eZimbabwe kule talent, yikho uthola iSouth Africa nga ibuya ku national team iyastruggling. Kodwa iZimbabwe ngoba yiyo ebambe iPSL yakuphi yase South Africa.
Udube odlalela amaqembu aseZimbabwe abalisa eMthala, elePhinda Mzala, eleHunyani kanye leMazulu. Wele South Africa odlalela amaqembu abalisa eRainbow Stars kanye leAvondale Athletic. Uthethe umhlala phansi ngo-2003 ngemva kokulimala idolo lapho ashiyaqala khona ukuqeqetsha, njalo usebenze lamaqembu abalisa eBuccaneers kanye leNjube Sundowns phambilini ukuyasebenza eli leSwaziland, eLesotho kanye laseSouth Africa. Uphenduke eZimbabwe ngo-2018 lapho asebenze khona lamaqembu abalisa eleHowe Mine kanye leBulawayo City. Kulezi nsuku uqeqetsha iqembu leTalent Vision elidlala kusigaba seSouthern Region Division 1. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
UJoseph Njanji uphinde waxoxa lo wayedlalela amaqembu abalisa eleZimbabwe Saints, eleBulawayo Arsenal kanye leCosmos uBlessing Lunga. Yena othi kulezi nsuku ayisekho imidlalo exabanisa izakhamizi zakoBulawayo njengalokho okwakusenzakala kudala.
Ungathi ngensuku ezedluleyo bekukhona imidlalo phakathi kwamaqembu akoBulawayo ebisehlukanisa abantu, uthole amalunga omndeni engaphani umlomo, ikanti labangani labo bengabhemisani.
Idebhi yakudala sokuthela njengadlali yayilenda soko Maphepha nxa yakuthi lethi Maphepha yabuye ezokubhambisa ebhore egrawundini manje lahleli bekwazi lobo sokuyilahlile iningi okusenzakalayo kuthanele ngumatrosen wenziwani amabhawunsi echayana asuntaswani khole debhi bonawo idebhi yakatheza kuselandebhi uyabona amabhawu ebuye echawula ngamanye amabhawu into nasasingayiva ongavunyelwa vele ukuthi ma kwangani umangali sibonela nga-eareni ngambona evinirozi ledukusanduru nxa ekuthaneli ivinutshoruma engapha when I'm beginning, but the brothers. I'm talking about the problems in the school.
Kulunga ukale idlalela iqembu labasakhulayo leZimbabwe Saints njalo uthole ithuba lokudlalela iqembu labakhulu ngomnyaka 2005 lapho abadlali ababethenjiwe abakhalala khona umsebenzi uthi kulokuthi abangangibo labangane bamjabulele ukuba usedlala ibhola kuzinga laphezulu bakhona ababesola ukuba indaba ikhethe ukudlalela iqembu leZimbabwe Saints
ikhiri yami yaba buhlungu ncwangi landa abangani bami babengathandi ukumbona ningadlala esenzo idlalo sindishona but hey lonke lento engayiyenzi kodwa mina was happy ukudlala iZimbabwe Saints because ngakhulela khona but nxa
Dlala emthanda kakhulu ngesikhathi esasengumfanyana
leya mngani isavela ukuthi lami imali dlala ibe njengayo so ngo Richard Choroma u late Richard Choroma wayengwe play for Highlanders bembiza Dabuka Express Richard Choroma his attitude his play game he been in the field wabona ukuthi hayi Richard why is nike imali edlala lami ngangifisa ukuthi ibe njengayo so ngadlala
ngemva kokudlalela iqembu leZimbabwe seyinsulunga udlalela amaqembu agoqela elebulawayo Arsenal kanye nele Cosmos uthethe umhlalaphansi ngo 2011 eseqhatshwe enkampanini yeKodak okuyilapha lokho esebenza khona. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Okwamanje ke sizwe imbono ethunyelwa ngabalaleli beStudio 7.
Ndingilele basakazami kunye nabalandeli. Azifunde zonke indaba. Ngilombuzo lapha. UChaba ngiyamuzwa mina ngiyadideka ngingedwa. UChaba ngulo kulabantu abamlandelayo abe-TPC kulabamphikayo. Kodwa uma ngithi ngiyabheka mina ngedwa UChaba ngulo ngile snake inyoka ze-Black Mamba lo umbulali lo. Why yena emakhodi ewina kodwa engazi ukuthi ngoba phela uThamisa uyamphika kodwa utshela ungwe-TPC. Why emakhodi ewina engabuzwa umbuzo engaboshwa kodwa abantu baxotshiswa ngawo UChaba ngulo. Badala vulana amehlo mani. Thina sifuna umbuso ongcolileyo mani olamanyala mani. UThaba ngumayeza akaze kahle but engazi engesizanu phakathi. Asifuna umbuso wedot. Siyacela bandla. Ulwa vela siyali sazokulwa. Osithe masifisa because UThaba ungaze ngombuso wezanu. Woza ngombuso okhini obala nje. Hayi onesizanu phakathi. Siyacela Nkosi yami.
Uchona njani Ntunga? Hayi thina siyachona. Lonke nje basebenzi beStudio 7 siyalibingelela. Hayi lisenzela umsebenzi kakuhle bani. Kakhulu liyasichazisela wonke livumbulayo ongaphansi kwamathebuli. Kodwa Ntunga mina into endanisayo ukuthethisa bani. Hayi ukuthethisa bani. Njengalapha abantu beGoli Ntunga mina. Abantu beGoli kakula lento eyodwa abayikhuluma ezwakalayo. Ababuyi bazevota. Okwaba kwama ngokuthethisa lekudemonstrator bedida khonale eSouth Africa. Hayi njengabantu abethu laba baseSouth Africa kabawumane balo muntu phansi. Abala le nto yabo ekhulunywayo iqondeyo ngitsho. Ngitsho nje. Ezumti abantu abakuthaya ukukhonkoda. Buyanini ekhaya lizevota madoda. Sikhulume lehlulekile. Lokuthi liyaba lithethisa abantu abavotileyo alibuyi lizevota. Vele alilancedi. Into engiyibona lakhona ngapha egola kulanto elilayo abanezinto zabo anti siyabazi abanezinto zabo babuya bezevota bayenza njani bayenze lina le makhaya nilesho ukuthi lakini vele kalini noma lokho lithethisa likhona ngapha ayisini lodwa silabo yathi abantwana abanjengalo vele siyabona ukuthi egoli licatshile.
Salibonani, salibonani kuStudio 7 balaleli labasakazi. Hey, thina sesikhathele bantu. Sikhathele ngezanu silapha. Sikhathele sikulekho umkhathalo okuncane. Njengelani lo uChaba ngozenza uChaba ngwamanga lo. Kake sixolile bakithi. Kake sixolele uChaba ngalo. Enamayelakho okudlayo kake kele ukuhlupha nabo labantu bethu be-TPC. Kake siyeke thina abantu be-TPC sike sizame sikuzamayo. Kade nowahlathelana lathi kangaka yini udlani ukukhulu khona ngapha ezanwini yakhe. Kake sixolile. ke kake suke lapho bakithi ake lisikhiphele nena lo chaba ngolu lisikhiphele na sibili ngomusa kaNkulunkulu kake suke lapho kuyeke ukuthi ebeloke sihlupa thina umanelani kade umuntu okhuleyo ngakho umanelani uvelene kade uzamani kahle kahle yaza sikwazi ukuthi uzamani lo chaba ngakona lo
Studio 7 sabona yabe ngajabula ama odiyami ngafuna anikho ngendaba yabomfukeni nabo Chabangu nendaba yokuthi abantu sebeconcentrated entweni yokuthi Chabangu Mfukeni ba sicela likhiphe izano into esiphezwayo yiyo le nto le abantu bengavali indawo esiphezwayo befake indaba engekhoyo nje sicela nisiqhubekeni ngendaba esiphezwayo le ndaba le izovala indaba le okumele siyenze ukuthi sikhiphe izano esihlalweni please guys siyahlupheka yorile phansi cela nisenzele njalo ke nikhipheni indaba zabomfukeni wathwathi lisikolele ngalokho ngiyabonga
Eh salibona salibona ku Studio 7 hayi thina sikhona siphilile hayi lezi zizomfana lo usengezo lo hayi into le thina sesiyibonile ukuthi yaphi vele sebefuna ukudilizana i-TPC yethu le so thina sesizimisele ukuthi abayidilize ma beyidilize abayidilize kusasemanje masithi sibabonise ukuthi usengezo kala support sazi ukuthi uzosupportwa mbani uruchamisa ma etshintshe igama ma bengamudli ukuthi setshintsha legama atshintshe kusasestate yikho sesikumele sikhona kuground la sikhona sifuna ukubona ukuthi lawo ma-supporters kasengezo uzowathathaphi uyagcina ngokudiliza ibandla kuphela akula muntu ozamsupporta thina singabakachamisa ahambe efela le ekudeni alidilize lelo bandla ukuthengwa kwakhe right thina singabakachamisa noma engakabi noma ibandla lingadilika avuse elinye siyasala lokhu esilandela yena
Studio 7, Studio 7, siyabingelela abasakazi bonke siyabingelela. Bakithi sicela abantu beke besihloniphe belungise nje into ezi-right belungise into zihambe kahle izimbabwe zihambe hayi kudonselana ukuthi omunye udonse uChabangu udonse yale ubulala izimbabwe uChabangu. Ngoba ngani thina kade sesiyenze abantu sebedingile ukuthi bona bafuna ukuthi beyenzeni kungani ungubana ngathi wena before kungakavotwa walungisisa indaba leyo sokuvotiwa amavoti la sefuna ukuwathengisela iZANU-PF iZANU-PF asiyifuni eBulawayo asiyifuni totale kobulawayo babulala abazali bethu nge-Gugraund mina ngiphuma eplant kogwamagwama laba bantu basiqeda nge-Gugraund asiyifuni iZANU-PF Studio 7 ngicela ukuthi into ikilozeni yami uyibale oChabangu beyizwe saphela thina saphelelwa ngabazali manje siyahlupheka eGoli ngendaba yeGoli siyatyiswa ngendaba zabo manje bayasihlupha futhi
Sakubonani Studio 7 labalaleli ye nguNhlanhla lo sevelile umfana wasenkayi yes uzwile umlayelo lapha ama-South Africa athi thina sigeze siyanuka amakhwapha kodwa basihlolela shem phezu kwamazwe wonke la lapha e-South Africa kula manyasa la mandawo la machangane kuyethi kubekhetha thina abazimbabwe ukuthi asigezi ngoba kwala lathi amazimbabwe asicela besihloniphe kancane abantu be-South Africa asicela besihloniphe bakithi sabasweli bangathini nje so konke bafuna konke bazobekhathele bafuna ukukhathela naphezu kwethu hhayi besihloniphe kakhulu bakithi siyageza kula muntu ongageziwe lapho omunye abe ngagezi mebheka kuyisimo yabe ngazenzi ama-perfumes lawo konke ama-rolons yafaka phezu kwamanyasa lakhona la mandawo amachangane aze bayasikwatisa kabi shem bayasikwatisa okuzwayo siyabalalela lapha siyezwa into abazikhulumayo bakithi
Studio 7 livuka njani i-Progressive Zimbabwean Foundation i-organization registered eselungisemthethweni ngamayouth asezimbabwe asesihlangene abona kungcono ukuthi bahlangane balwise umbuso wezigebenga umbuso wezanupief
lawo bekungamazwi enu linabalaleli elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngisaphinda inombolo njalo +1 202 465 0318 lawe ungathumela umbono wakho ukuze siwusakaze emoyeni Singakagcini uhlelo lwethu ke sikhangele ebesihamba phambili. Ibandla le-CCC lithi ilunga laleli bandla elithunjwe ukuthange lilokhe lingakabonakali. Izisebenzi zikahulumende zamukela ngembono ehlukeneyo indlela uhulumende athi uzaziholisa ngayo imali ye-bonus kuyo nale inyanga lelandelayo ezaphiwa lezinduna. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.